ma kungenzakala kungasoze kube into ephelela emaphepheni kuphela. Ngibona ngani i opposition izavuyela iqine ibe indlela eyo eyiyo yona ngo 2000 lapho eyanalisa khona okwethusa izano for the first time ku history ye Zimbabwe. So kuyinto enhle kakhulu ikakhulu nxa sikhangelela ngelihlo lalabo abantu abakhangelele abathi ngama pro democracy movement ukhangeleleke ukuthi iZimbabwe ingxenye mhlawumbe ingathola isisombululo kusiya phambili.
Mnumzana Mlala, wena uthini? Ubona ungani kuza thwalisa nzima yini ibandla lezanu PF ukubana sekulowo manyana?
Okokuqala undoda ngiyamuzwa uyakhuluma, ngilalela la. Ayisiwo umkhonto eminingi ebulala isilwane. Ungayibuthelela imkhonto yakho igcwala indlu, ayisiyo ezagwaza isilwane, iyagwazwa umkhonto wodwa kuphela. Nxa ungakwazi ukuyisebenzisa kula nto yenzayo, iZANU-PF ikhitshwa i-coalition, ikhitshwa ngabantu. IZimbabwe kayikakhweli i-population, yona le i-population yakhona elithi lina is between 13 and 14 million. Yiyo lokhu ikhona, yiyo kade ikhona last year, lakathesi yiyo lokhu ikhona. Bonke laba bathi benza umanyano basebenzisa bona abantu, kabakayimpota abanye abantu, lokhu besebenzisa bona abantu. Nxa kade i-MDC ivotelwe ngabantu abayi 1 million, bacuphelene bonke ku 1 million naleyo. So omunye uzaphuma le 100, omunye le 200, omunye le 100, babe ngu 15 bonke babuyele ku 1 million khona phangqe. iZANU-PF iwine nge 1.5 million iyasali lokho injali le 1.5 million eneyibambileyo.
Hayi, kuyezwakala. Nanto ke udaba mnumzana Sibanda.
Comrade Mdala ulibala into eyodwa. Into esuka ilibala uComrade Mdala yikuthi kulabantu abangasake bavote ekugatsholutsha, kulabantu akade bengavoti ngoba becunulwa yikuthi opposition yehlukene, akuqedakali ukuthi umbano omele akhokhele, njalo ukuthi akuqedakali ukuthi kuya ngapi. UComrade Mdala uyakhohlwa futhi ukuthi isilwane leso akhuluma ngaso sona laso vele siyagula, kade sibona bodwa bahlephana nsuku zonke kupolitibureau, siyananzelela. So ngibona nase isilwane esesi laso sizisenkinga lazo, okutsho ukuthi ma bengabambana kulula ukuthi basibambe ngoba sesizidala, asisela mazinyo, asisela amandla, sesikhathele isilwane lesi. Kanti njalo futhi uyakukhombeza Mdala uyalibala ukuthi labo futhi yena njengomkhokheli wamahoveti kuliqiniso lanxa kungasonto emnandi ukuthi bayaqhubeka baluphala, abanye amandla aphela, abanye bayaphunguka, labo kwelabo isicele futhi bayaphunguka. So mbona ngani i-analysis yakhe ayikho city ukuthi kule new generation yabantu abatsha abayibo kade simbona uvephe busy bona bezama ukuthi bababuthelele. Kanti lawo abantu abatsha ngabantu abatsha esikhuluma ngabo, abafrustrated, abangelamsebenzi, abafundileyo, ababele sikhwili ngemayelana leZANU-PF.
Ye, ungasipha ke yakho ukuthi uthini?
Zile siluvodoza, hayi, akunjalo vodoza, lesi silwane okhuluma ngaso kayisiso leso sicabangelayo. Anyway, uthi khona kulabantwana abatsha abazalwayo. Abantwana abatsha abazalwayo babazalelwanga i-coalition, abantwana abatsha abazalwayo babazalelwanga ama-opposition, neither ubazalele iZANU-PF. Ngabantwana abakhethayo lapho abafuna ukuya khona. Ukuluphala lokukhula lokuzalwa akuqalanga namuhla, yinto esadabuka lathi siyifica injalo. Obabamkhulu basizalo bazalo obaba bazala thina sesizela abanye siyaqhubeka. Okuqakathekileyo ukuthi sibangaki balabantu abangani. Ukhuluma ne-coalition kadesi gayeka abakafiki lokungena nje efuneni abangeni, sebehlele bangelana bengaphandle ukuthi imbano zakhokhela. Ngikhuluma lokhu ngoba uthi abantu bebengakwazi ukuthi imbano zakhokhela, lakathesi ngamakwayo iZANU-PF iyakwazi ukuthi ilo mgaka, iZANU-PF iyakwazi ukuthi lama-vice president amabili, iZANU-PF iyakwazi ukuthi youth ile women's league. Bona lakhesi labakwazi ukuthi ngubani ozakhokhela i-youth, ngubani ozakhokhela i-women's league.
Mnumzana Sibanda uthini wena? Nanku ubaba uMlali uyakhuluma ukubana hayi isilwane lesi lokhu siluma.
Isilwane lesi lokhu esiluma kangiyali. Into eyenza silume ukuthi ngabe kungela abazingeli abaphethe imkhonto. Abazingeli bebexabana bona bodwa, so nxa abazingeli sebebuyisene bavumelane ukuthi sasela kanjani isilwane lesi ukuthi singela. bona singasela amandla ikakhulu ngoba sona siya sona ngwasi sifanele sibavele bona bayadlephana bona ocomrade Mlala kunje so bayaxotshana bayatrethenana bayayangisana bayenza zonke into ezinjalo kanti njalo le economy abantu abatsha abaningi bafrustrated bakhangela ukuthi opposition izabambana iphumele sisombuluko esizahambisa ilizwe phambili ngoba izanu PF siyehlulekile for the past 37 years babulela ilizwe bathatha ilizwe liright balibulala and kabafuni ukuvuma ukuthi sebekhulile njengoba kade sala njena ubaba Umlala ukuthi sebekhulile labo kabahambi bayehlala phansi babe ngokukhulu batshone bedlalisa abantwana bethu abazukulu babo ukuze thina sithathe ilizwe la njengabantu abatsha silise phambili.